avele ikhisimusi yale nyaka vele ikhiyane namanye amakhisimusi ngoba vele siyakwazi ukuthi ikhisimusi le siyabe siyidlala nje silandelana nokudinga amafutha ezimoto sikuma-two njalo ezindlini kungathenamagesi ngoba uhulumende usethulekile ukulungisa lelo daba njalo uhulumende nje kazihluphi nokuthi alungisele uzulu ukuthi lake like liphumele ngempela ile ekhisimusi amagesi kanye namafutha ezimoto ekhona yena ubhizi emamatheka ngokudidizela ukugidilisela into ezingelangqondo ezokufana nokushitsha imithetho kanye nokupha imigwaqo amabizo akhe kodwa engalungisi into eziqakathekileyo kuzethu into ezisilakala ezibhedlela akula mithi ukudla kuyahlupha umpupha akula kuyadula izo zakhona imali yakhona akula uhulumende kalihluphi nje vele kalani lakho le into vele esitshengisa ukuthi ikhisimusi yalo nyaka vele asinayo ikhisimusi kuyaphonga ukusala izizo njele kuthi sine khisimusi kodwa singenayo njalo kungena
umnyaka lo sesiphuma kuwo nje nxa ungamchaza ungathi ubungumnyaka onjani
lo kade kungumnyaka osingathi owesi kuyo yonke iminyaka esake saba kiyo ngoba ukuphila nje ukuba yizimbabweni kathesi kade kuyistrago njalo kade kuyikutshengisa ukuthi vele uyake nxa uyindoda uyindoda emadodeni ukuthi ukwanise ukuphila kuleli lizwe ngoba into zonke vele zibuhlungu into zonke ziyabheda imali yakhona ayitholakali konke vele kunzima akulamagesi akulamanzi akulani everything nje vele akulani ngaphandle kokuthi kwelamapholisa aphonge ubakwazi nokuchaya abantu emgwaqweni so umnyaka lo vele ube yi-worst nightmare okuthi uzili wonke lapha khona kungaba emaphandleni kungaba nasemadolobheni uyaregreta imove esayenzayo ngo-2017 eyokumatsha nje sincedisa amasetha okuthi akhiphe umgabe esikhundleni ngoba yi-worst mistake esayenzayo yena leyokuthi siyayiregreta umnyaka wonke lowo ka-2019
ngezinye indlela njengoba kungela mafutha ezimota ukudla kubikwa sokukhona okunye okusile layo ubona abantu besenelisa yini ukusuka emadolobheni besethekelela izimuli emaphandleni njengokuvama ukwenzakala
hayi ngitho lonyaka vele hayi kuyabe kungena abantu abambalwa abangaphumelela ukuhamba emaphandleni kanye nokuya emakhaya ukuthi bayekholisa labo iholidini ngoba izinto zakhona vele ziyabhedha khathesi singakhangela izikolo sezikhwezile lawo ama-5th for January so ukuthi umuntu ayenelise ukuthola imali yokuthi agade ibhasi ahambe ekhaya aphendike azokhokhana lezi mali ezifunakala ezama-schoolfees vele kuyabe kunzima abaningi bakhona nje bazihlalela khona pharare bemelelekize ukuthi qalisa impilo come January so iholiday yathi siye vele hhayi ithiyene nama-holiday wonke esake saba nawo lapha elizweni lasezimbab